kulokuthi echo ukuthi khona uzabuya ezokupha leyo ministerial statement. Ushili uzwakale esetshela amalunga edale eParliament ukuthi yena ubona ngani kakhulumi le ndwangu ukhuluma nabantu. So nxa ekhuluma nabantu, abantu sebezwile ukuthi khona impendulo yakhe ithi. So ke lokho ke kucunule kakhulu amalunga edale eParliament ikakhulu ngapha kithi ku-opposition, ngoba yithi akade sibuzele umbuzo. Okwakuqala thina abanye sithe sesizwe sekhuluma njalo uShiri, ngakusimangalisanga ngoba luShiri phela ulembali, nguye uShiri owayekhomanda i-5 Brigade eyiyo eyabulala abantu besintwini. Ngakho okujwayele bengakabulali abantu besintwini, baqala vele ngokuthi bona abantu besintwini bafana lamahu, bafana lenyoka. So ukufaniswa lenyamazana yikho okusongani kujwayele ngabantu beZimbabwe, especially ngalaba bantu abangababulali. So ke amalunga asedayile eParliament asesukuma sesithi hayi, nxa usufuna ukwenza i-ground yesibili singasesihlabela lapha, akusahlalwa ngasedayile eParliament. Yikho kwenzakaleke indlu ke yaze yathiwa khona imhlangano kawuphele uze uqalise njalo kusasa.
Ngesikhathi lihlokoma khonapho njengamalunga eMDC, uShiri yena obesithini elabebandla leZANU-PF?
Okwakuqala thina sithe sesukuma ngapha kithi sesikhonona, abezanu baqalisa ukuhlabela, uShiri ubezihlalele phansi. Angiyabona uShiri ukujwayele okokubulala abantu, igazi lomuntu walinesabisi njalo kufanisa umuntu lenyamazana kuye, akula mehluko ngoba ukujwayele lokhu wakuqalisa ngabo-1983 uShiri. So bezihlalele nje ethula ngani akula nto eyenzakalayo. Amalunga edale lePhaliyamende awezanu ngale hlabela, behlabela ukuthi bona sebeyiste sokungumnankagwa. Ngapha lathi sihlabela ukuthi hayi, yena upresident sibisibili waleli lizwe ovotelwe ngabantu umnyaka odlulileyo ngelanga elifanayo lanamhlanje, umhla kaJulayi 31, nguNero. So lathi besihlabela nabo ngale behlabela, kwahle kwaba nzima ke, kwajamelana kwaba nzima ukuthi khona umhlangano uqhubekele phambili. Indlu yasekuthiwa ke namhlanje akusabi lo mhlangano, siyaqhubekela phambili kusasa.